isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuzibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umansipala weHarare uhlangene lomphakathi ukudingisisa amacebo okulwisana lodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa lotshwala khona osokubika sekwandile elizweni ikakhulu kwabasakhulayo.
Kuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi, akuna into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo.
Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngomhlangano owenziwe ngunkosikazi kamongameli welizwe u-Auxillia Mnangagwa labodokotela.
Nxa kukuthi umama asezasukuma asiyasova inevele ngekho kuma-governmental structures esesiyasova i-ishu yokustrike kwama-doctors esi-expecta ukuthi khona isova ingama-cabinet ministers.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezivakatshele ekhaya ngekhefu lekhisimusi seziveze ukudana ngomumo wezomnotho wakuleli zisithi bezikhangelele impilo engcono ngemva kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezokholo lwesiKristu omansipala weHarare, inhlanganiso ezilela ilungelo loluntu kanye lohulumende bamanyene lozulu weMarlborough namhla emhlanganweni wokudinga indlela zokulwisana lodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa lotshwala elizweni khona osekubikwa kwande kakhulu kwabasakhulayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abaqoqela umhlangano owenzelwe enkonzweni yeSt Galatius Catholic Church ekhokelwa nguFather Claudi Maganga bathi babone kufanele balimukise abantu ngengozi ilizwe eselibhekane lalo ngokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo elizweni. Umnumzana Maganga uyachasisa.
Le problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi, akuna into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs. So namhlanje umhlangano lo uyasinceda ukubana sikhulume nabantwana, sikhulume nabazali, sikhulume nama-pastors, sikhulume nama-churches onke ndawonye ukubana sihambe sikhuluma into eyi-one ukubana sincedise abantwana laba ukuthi bephume lapho ukusebenzisa kona ama-drugs, sibancedise.
Izakhamizi zikaward 41 eMabra Social Group eziphatheke kulo mhlangano zithi sikhona isidingo sokuqhuba imikhankaso elizweni lonke ngalolu dubo. Omunye walezi izakhamizi kungumhlabeleli olodumo uVictor Kunonga, yena olandisa ngokubafuqileyo ukuqhuba umhlangano walolu hlobo.
Njenge-community eMabra sithe sibuye sikhulume ngendaba yama-drugs. Sibona abantwana besikolo aba-affected ngendaba zama-drugs. Abantu abadala on a day-to-day basis sibabona labo be-affected. So indaba yama-drugs ibamba umuntu wonke. So sithe singabambana sibuye sizokhuluma ngendaba leyo, sibona ukuthi singenzani. Nxa sizasuka lapha sizasuka at least silama-solutions ukuthi singenzani ukuthi sikwangise ukuthi sibingise indaba lehle esihluphayo kangaka.
U-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi okuhlangothi lwabachuphi olwe-CID olubona ngezokwenqatshelwa kokungena lokusetshenziswa kwezidakamizwa eHarare ulandisa ngengozi ebakhona ngokusebenzisa izidakamizwa lezi.
Uhlupho lwama-drugs kumbe olwezidakamizwa ukuthi ungavele uzame, umzimba ulakho ukwamukela into edakayo njenge inye yinto efusibe khona emzikweni. So abantwana sesibathola besiyafika ama 15 years besiyafika ama 17 years bevele sebengabantu abezidakamizwa. Unanzelela ukuthi phela lwana osedakwa kumbamba ingqondo kwambamba umzimba. So uzathatha isikhathi. So kufuna labana abelaphisayo esingathi rehabilitation eslow. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela kusala kuyinkinga uzivulavuka azinikamakhwapha layo ukuthi kume nje kanjani.
Abathengisa okudakayo lokhu baxwayiswe ukuthi bechiyane lalo mkhuba. Abake basebenzisa izidakamizwa labo iningi kungabasakhulayo baphathekile kulomhlangano kodwa abathandanga ukuthathwa amazwi loba ukwaziwa ngamagama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fuke mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fuke mbula.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezivakatshele ekhaya ngekhefu lekhisimusi seziveze ukudana ngomumo wezomnotho zisithi bezikhangelele impilo engcono ngemva kokhetho. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi elixoxele Studio 7 lithi lizekhaya lilethemba lokuthi sekungcono njengoba kusanda ukuqhutshwa ukhetho kodwa limangele ngesimo somnotho kuleli esasidale ukuqonga kwentengo yempahla kanye lokusithilela kwezinye. UNkosazana Saneliswe Dube weNyandeni uthi ngempela umumo wezomnotho awujabulisi.
Hayi, umumo walapha ekhaya awujabulisi ngoba ikhaya likhaya vele. Kumele ukuthi sibe sibuya sizocheck laba bantu esibachiye emuva sibe sizama lathi ukuncedisa la esincedisa.
Umnumzana Qhubani Moyo uthi bekhangelele ukuthi bathole sekungcono lapha ekhaya kodwa mangele swela le namnete ezitolo ngesikhathi sekhisimusi.
Kuyasidanisa kakhulu ngoba sithe masifika sithole ilizwe selibuyelela koma futhi ngendlela ekade singakhangelelanga ukuthi lingaba yeyona ngemva kokuthi abantu bevotile nama uhulumende besiphekelela ukuthi kukhona okungatshintshi. Okunzima kakhulu noma sisemashobhu okunye besicabanga ukuthi sizotholela abantu amadrinki okuthi abantu uma bebuthene kanje bathole okokudla lokokuphuza kodwa sokubi. Isimo siyasidanisa kakhulu.
Amazwi akhasekelwe nguNkosazana Sandra Ncube.
Emfuleni wethu sibuye sicabanga ukuthi siyathola izinto sezingono kodwa hayi sokuwesi manje kule kuqaliseni ngoba sithola izinto sezidura kakhulu ezinye azitholakali njengepetroli from bethu wesinawo kanti ekuqaliseni besiexpect ukuthi kuzaba ngcono ukuthi sithole omunye umongameli kodwa hayi seems like kuba wesi sidane kakhulu sithola izinto
Umnumzana Ndabenzihle Dube la uDube lethemba leZimbabwe egeleza uluju lethukela kodwa usele bambwa ngaphansi lapho efika ekhaya.
Uma sivotelwa mhlawumbe upresident omusha besinehofu yokuthi kungenzeka okungcono, kungenzeka mhlawumbe ukuthi kube noshintsho. Njengamanje sithe masifika sathola ukuthi siyastruggle ukuthi singatholi even upetrol. Isimo sitshintshile, we use different currencies as affect our thina especially masibuya ngapha ku-South Africa singakujwayelanga lokho kuba nzima so kufanele utshentshe iy'mali.
Umnumzana Dube uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende wakuleli asebenze ngamandla njalo bazimisele ukuphenduka ekhaya kungalunga.
Siyacela kubo wonke umuntu or any political organization nibe ne-peace to each other, try to build your country. Kufanele ukuthi kube no-change oluningi la, asibeni nemali yethu la eZimbabwe ukuze wonke umuntu ole South Africa unesifiso. Akekho ohlala le engasuka kuleli zwe laseZimbabwe elinomnotho omuhle sohlala le South Africa. Sihleli le South Africa ngendaba yomnotho ukuthi umnotho womanga kahle.
Isakhamuzi Nandeni umnumzana Abel Moyo uthi uhulumende kumele avule amathuba omsebenzi ukuze umnotho wakuleli uphakame.
Indubo kufanele ukuthi abaziphathe eziqakathekileyo zindubo zokuthi imali le khona le msebenzi nje ivuleke ikakhulu imisebenzi abantu bethu baphoka ubhodi emakhaya ukuthi ngaba amasektara avuleka. Njengokukhula kwethu thina sikhule singekho emakhaya lapha besibuya nje njona iholiday nje kathi se
uZulu emakhaya lonaka ubhekane lendlala embi kakhulu ngenxa yokungane okuhle kwezulu kulesi sabelo. Iningi lezakhamizi liqale ukulima kwinsukwana ezedlulileyo, kodwa ithemba lesivuno esihle selithabalele njalo likhuthazwa uhulumende ukuthi asize ngokudla. Ngimele iStudio 7 ngisenyandeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngesilitsheka ncinyane esandleni sikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba? Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lo dokotela Solwayo Ngwenya ongumphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital. Esibhedlela lapho bekuhamba njani?
Hayi, abantu sibile esibhedlela ukuthi abantu sisebenza ukuthi sibone abantu laba asebephatheke kanzima kuthiwa ngama-emergency. Abantu ukuthi nxa kungayenziwanga lutho bengasiya, yibo abantu esibabonayo esibayelaphayo. Abantu abangani baqinile basezindlini, sizabalungisela ngaphambilini. Njengoba namhla ngawo ke wabona inemo bengiyibhalile ukuthi abantu kusukela ngomvulo ozayo, sizafisa ukuthi abantu anjengokuthi abagula izinto ezinjengemvukuzane, i-cancer, sizaqalisa ukuba bayelapha labo, sibahlanganisa lama-emergency case lawo, labo sizama ukubanceda. Yikho ngawo bone ukuthi engxenye kulamapikitha angane atshengisela ukuthi akulabantu.
Omama abakhululekayo ke ababelethisa yini?
Lapho-ke yikho njengempilo lapho esiqine khona gadalala. Singathi-ke i-department esiqine khona ukuthi akula asifuni umama oshabalalayo umntwana oshonayo. Hayi, kulapho siqine saka. Kulamadokotela sibili asebenzayo nzima. Baningi sibili, bayafika almost ichumi lesiyagalo mhlanu labo bantu bayasebenza, akula nkinga ebonakalayo ngathi.
Manje njengoba besike sezwa labo abakhalalayo besithi akula lutho ezibhedlela, lapho ngitshona lama-gloves okuthi basebenze bekhululekile ukuthi abasoze bathelelwe kumbe bathole okunye, lina lisebenza njani kungekho khona?
Uyabona ke baba, indaba yepolitiki leyo mina ngeke ngifuna ukuyingena. Mina injongo yami ukuthi ngibona ukuthi abantu bayasila lapha. Indaba yokuswelakala yezinto yayivele ikhona kudala, izinto ziswelakala lapha lalapha yana ukuthi abantu bechova besiya phambili. Yikho-ke njengoba ubona umangalisa ukuthi siyenelisa ukuthi sibelethise omama, abantu behambe be-operatwa, ungafika i-ICU uzathola abantu base-ICU bavela u-operatwa, omama bavela ama-operation abantu abake. Lokhu abakukhalelayo bona angazi, njengobana bekukhona ngale bekhuluma lo muntu bobachathileyo, mina kangikwazi. Kodwa engitshela khona ukuthi namhlanje ma ungafika ungumuntu owopha igazi osesifa, siyakwanisa ukuthi siku-operate uphile ubuyele endlini yakho uhamba.
Manje nxa kuyukuthi labo bona labo kuthiwa bakhalela umsebenzi bengaxotshwa, akusoze kulifake yini kusimo esingayenziwa?
Hayi, mina ngitshele ngathi indaba yepolitiki angiyithandi. Mina engikufisayo ukuthi abantu bethole inhlalakahle. Laba abantu abakhalale imisebenzi ma bengukuthi kabasala ubheki lapha, singeke sigoqe izandla sithi thina sesiphelelwe. Hayi, thina sizasebenza siye phambili, bazasithola phambilini, ngoba kulo msebenzi omkhulu okumele kuncede abantu.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ezibhedlela ikakhulu khona lapho wena osebenza khona, umumo mubo okunganani okwenza ukuthi labo beze bekhalala umsebenzi? Akula ngitsho ngitsho yini okokusebenzisa kumbe kukhona nje mbijana?
Hayi, okukhala abakhala ngakho kakhulu mbona ngeholo lamo. Yikho ngisithi lokho kungolo bakukhulume lo muntu obachathileyo, iholo labo yibo abakhala ngalo kakhulu. lezi zinto ezinye ezingani ziyasolakala lapha lalaphayana into vele kade vele zikhona. Into okumele ukuthi uhulumende ukuthi uyazama yena ukuthi azilethe. Ezinye siyazibona ziyabuya. So mbona injongo yabo enkulu kakhulu ekhathi sabantu lapha indaba yedlelo eholo ukuthi bazuzeni. Bakhe bathi bafuna ama yona le imali yakini emele kangapho engafuna ukuphuma. Kodwa njengoba mina njengodokotela omkhulu engisebenza khona lapha ngeke ngikutshele amanga. Ngikutshelile ukuthi umuntu ofikayo lapha uyasiza unceda avuke ahambe. Asikho ukuthi yindawo into ongakhuluma ngayo ngani vele sokuvaliwe kumbe kusemotshari hhayi.
Hayi kuyezwakala sibongile ungavaleli sabalaleli.
Ye abalaleli ngiyabathanda kakhulu bantu bakithi lisale kuhle. Sizaphatha kuhle impilo yenu ngesikhathi esibilesi ukuthi liphile lani lisiya phambili kuzalunga.
Hayi lathi sibongile.
Kulungile.
Lo ke ngumphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya. Ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaye.
Na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana namhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Debra Mokasa, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyebulawayo Vendors and Traders Association.
For example, now what is about to be doing is to the solo, ama uniform, ama bugu, ama chedi, which is still on the ground, just looking as well. But it's difficult for us. Ukuthi sithengise nababu inni. Ngoba one, bale swipe. Sinatila ama swipe machine. Two, bale ama echo case. And singathatha leyo echo case. And ngabavume futhi ukuthi sibathathe more. Ngoba nxa sesiyitshintsha lathi sesiyithatha sesithi sesiyitshintsha vele kuba i-chaos. I-rate yangkhona sokusiya ngokuthi sikhulumisana njani. Which is vele kulokuqhilana nokudlanana nokudlanana khona. Ngoba ama-rate yangkhona ahlale engatshintshi leyo. And the bond for khathesi kalikho ebantwini sasikwazi ukuthi laye enyamalala layangapi irandi lingcono ngoba nxa sesiye esouth siyakwanisa ukuthi sisisebenzise but nxa abanye besiya njengabobotswana or whatever kuba nohlupho olunjalo i-currency yethu vele kayikho.
Amalungelo amalunga yenu-ke lokhu bezuza indawo abazifunayo zokuthengisela njalo akusekho lokhuyani ukuxotshwa ezitaladini.
For now i-city council ibingathi i-quiet ngokuthi inike izindawo lokhu yanika khona fana kudala kulabanye abathengise busuku ibona ababafuna bengena emavrandini lapho kungavunyelwa khona but with us kubulawayo hayi i-situation ibingathi sesengconywana although it needs ukuimprova ngingathi almost 100% now in Zimbabwe usengumuntu othengisayo akusela muntu okuthiwa uyazifaka yedwa ukuthi hayi mina ngile pay ngoba nxa ule pay isaza iyabe isefonini and ukuthi uyithole kuba nzima so siyadinga i-cash yama transport yokugada uthova yokuthenga o-day to day things njengayezinkwa lamatamatisi sokufuna i-cash so wonke umuntu usestrugeni uyathengisa whatever alakho endlini ever isigqoko ngikudla amajigizi whatever jukadi whatever ukuthengiselayo abantu bakuma street.
Imali yena leyo elitholayo iyenelisa yini ukuthi abantu bebhadale ndleko zabo?
Akuna mali enelayo, but sesithongaukuthi i-apel office better than nothing, but khona lokho ukuthi ungakuthola mebugade la uhambe sasa futhi sima futhi ntambama estrading uthengise futhi ukuthi ugade. So it's hand to mouth every day, every minute. Akusela mali yokuthi umbeni ungathi nithengisele iziki ukumbeni nithengisele inyanga. Ha-a, uyakuthengisele for that day, for that moment yokuthi kukwane. Izitolo eziningi iswayipi bayifuna, kodwa ukuswayipa kwankona uyathi usaswayipa ubone kuthiwa ekhadini lapho akusela mali. Ephokhethi layo le 2% le eya-introduswayo le layo iyadlasterek imali. Ngizwe labona labashiwa balama-payslip ukuthi uyathi uholile njengotisha kumbeni unesi kumbeni u-ever civil servant eyiholi ingene efonini yakhe i-300 and something, but at the end of the day uzathi esecalculate ebona ukuthi kuhambe about $60 or $70 ehambe through ama-transactions ona lawo.
Kunhlanganiso yenu baningi yini abesifazane lamantombazane asakhulayo abathengisayo?
Ngingathi i-ratio yethu is 65% against 35%. Omama yibaba yi-65%, then obaba yibaba yi-35% lekuhlangene lama-yobi lama-lokozeni.
Babe uthakazelela lo umsebenzi kumbe abanye bavela emakolitshini akukho okunye abangakwenza?
Akwelaza ukuthi ngathakazelela ngoba nxa singakhumbula sibili kahle kahle kule composition edwala esecondary ethi when I grow up I would like to be a what. Akula sonke sayabhala ama-composition lana sisithi sinuba ngomnesi ngokodokotela ngo-ehostess ngobanibani, but ngokuthi kathesi siyafunda akula msebenzi. So sesingena ku-field yona leyo ukuthi sithengise laba abantwana bona laba ama-youth akhona vele athengisayo. For example ngilo munye umntana omna wami oqedileyo usefuna i-masters and i-masters yangona into eyenze, so kumele engene estridini usethengisa ama-cellphone usekhanda ama-cellphone esenza khona lokho. I-economy yethu ifosela omunye umuntu ukuthi engene kulokho angakufisile ngoba akula msebenzi, akulani, akula mali, akulani. Lathi thina abazali bangibona vele we are failing even to meet. So ungaba nomntwana ozeqedile u-form four sithi futhi sengiqedelane lawo ukuthi ephumelele phambili umbeni uthini, hhayi ngoba uyabe usukhanyelela abanye abanabakhe ukwenza ukuthi labo bephuthe. Kaleke umntanami nalo uyenze i-HR but he's failing even lo ukuthola umsebenzi. So sezecabanga ukuthi mani angiqhubekele phambili, but ukuqhubekela kwankona phambili so kumele usengene estridi eyenze something ukwenza ukuthi ezibhuki isifama zakhe.
Leyo balaleli ibiyingxoxo lo nkosazana Debra Mokasa, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyebulawayo Vendors and Traders Association, esixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. UZulu Service imbono ehlukeneyo ngomhlangano owenziwe ngunkosikazi kamongameli welizwe uWorksiliam Nangagwa labodokotela izolo. Iningi lisithi akusela mahluko phakathi kombuso kamnumzana Robert Mugabe lokhona kathesi lapho umkakhe obikwa wayingenela kwezombusazwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Auxilium Nangagwa uhlangane labodokotela akhalale umsebenzi ezama ukuthi mhlawumbe engabakhuthaza ukuthi babuyele emsebenzini. Osokwehlule umsekezi kamongameli umnumzana Constantine Chiwengwa, odokotela bathi akulasivumelwano esiphume kulumhlangano. Abakhulume lentatheli izindaba bathi akusomsebenzi womkamongameli lokho. Umhlali wakobulawayo umnumzana Lungani Ndebele wethula umbono wakhe.
Kuyadanisa ukuthi khona nxa sesibona umama uMrs. Mnangagwa esenguye osehlalelana lama-doctor phansi ethi uyakhuluma lawo. Umbuzo esilawo ukuthi khona in her capacity as who. To me khonokho kungitshengisa i-sign of i-testimony of desperation ukuthi even umdala layo khanya ukuthi kasela kala la plana ngaba lalo. Nxa kukuthi umama asezasukuma asiyasolva enevele ngekho kuma-governmental structures esesiyasolva i-issue yokustrike kwama-doctors esi-expecta ukuthi khona isolva ingama-cabinet ministers and umama for that matter, she's not even a cabinet minister of any portfolio. But simbona sizosothwa sesiyahlalana nama doctor. Kuyasidanisa ende kusitshengisela lokuthi khona even within the presidium itself akula kuzwanana, because nxa ngawe kule need agency yokuthi khona kusolve iproblem leyo, i-presidium kumbe ama-ministers kumele babe yibo ababiza ama-doctors.
Umnumzana Ndebele uthi kusobala ukuthi odokotela sebefike kumlindo yagcina ngabakwenzileyo.
Kunzwisa usizi ngoba la ma-doctors atshengisela ukuthi a-desperate, ngoba seze siyalalela kuphela lo muntu ekwazi ukuthi ngala capacity yokuthi ngoba akula nto angayenza vele la. Nxa bangamtshela ukuthi bafuna izimalini, akula nto angayenza ngoba she is not a government official. So kukhanya ngomuntu ongasifikisi indawo okusitshengisela ukuthi silenkinga sibile enkulu.
Unkosikazi Nokubonga Nyathi laye oyisakhamuzi koBulawayo uthi kulungile lokho ngoba umuntu wesifazane ulakho ukuletha impendulo lapho okulohlupho khona.
Mina ngibona kulungile lokho okwenziwe ngupresident ukuthi athumele umama ayekhuluma labo dokotela, ngoba mhlawumbe yena ade sekubona sokunzima ukuthi khona ahambe. Umama yena uyenelisa ukuthi ahambe ayekuzwa izikhalazo zabo odokotela, lapho sezizwile la uzahamba ayengcenga phezulu ngale, ngoba umuntu ongumama ngumuntu okwanisayo ukulalela abanye abantu, ngumuntu oyabe elozwelo, ngumuntu ongaletha impendulo lapho okuyabe kulohlupho khona. So mina ngokubona kwami ngibona bekulungile ukuthi khona umama ahambe ayekuzwa izikhalazo zabodokotela njengomama welizwe.
Umnumzana Thamsanqa Sibanda othengisa ezitolo koBulawayo uthi umongameli bekumele azihambele engathumeli unkosikazi wakhe.
Kusho ukuthi asila president phela lokho esibuswa ngumgabe, ngoba angeke ukuthi ungubaba womuzi wethumela umama ukuthi ekhuluma labantwana. Upresident akunguye obekumele ukuthi afesane lamadokotela akhe akhulume lawo, ayikhona ukuthumela umama. Sokufanele ukuthi phela sokubuyele embusweni kamgaba owayethumela uGrace ukuthi athethise abantu. Next time size zizinhlamba sezikhulunywa ngo-Oxidia yena lo, ngoba kuqalisa njalo phela. U-ED njengopresident kumele abe yindoda aphume ayikhuluma lamadokotela, bakhuluma into eyi-one bavumelane, ayikhona ukuthumela umama. Ukuthumela umama kusitshengisa ukuthi akakwanisi ukukhontrola abantu abakhe, akakwanisi ukulikhontrola ilizwe lethu.
Umnumzana Bongani Mguni uthi unkosikazi Mnangagwa kalasikhundla kuhulumende.
Nxa eyathumela umama usesithi kube njani, ngoba yena ngokwazi kwethu kalasikhundla phela kuhulumende. Yena waresigna ukuba ngu-MP, kazange econtest njalo. So yena khathesi usehamba u-Auxilia eyini u-first lady isikhundla bani. Akula sikhundla okuthiwa ngu-first lady. U-first lady into zokubizana bebodwa ngathi hatshi ukuthi ehambe angena yonke indawo lapho engu-first lady. Nambona ngani lokhu liphutha sivini, ngoba kutshengisela ukuthi isefuna ukuthi umthetho ube ngowemuntu, hatshi ukuthi ube ngumthetho welizwe, kodwa kube ngumthetho abazidalela wona, abazenzela wona bebodwa ngendlela kade kufanele. Vele engahambi engakhulumi lamadokotela, ngoba kula nto abangayikhuluma, ngoba kakho kakhulumi ku-official capacity as a government representative.
Lanxa unkosikazi Mnangagwa enganelisanga ukuya edolobheni lakoBulawayo izolo njengalokho obekukhanyelelwe ngenxa yalomhlangano, umphathi wempilo hospital umnumzana Solwayo Ngwenya uthi bemukele impahla ezehlukeneyo ezokuphathisa izigulane kanye labongi kulesi sibhedlela. Odokotela baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika kanye lokuthi kube lempahla zokusebenzisa ezeneleyo ezibhedlela, njalo lokhu bengavumelani laba kuthenjiswa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa, hayi olivalelisayo musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington
Studio 7 kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.